Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 10 enhlangula 2020 uChris Gande endabeni zethu lamhlanje selikhuphuke ngabangamachumi amabili lasikhombisa 27 inani labalegcikwane lecoronavirus elizweni ngesikhathi uhulumende sithi izikolo zizavulwa ekupheleni kwenyanga ezayo
abantu beqalile ukwethuka ukuthi babone ukuthi really lomkhuhlane ukhona umkhuhlane lo ukhona ungababulala
inhlanganiso ye IM4 Bulawayo against COVID-19 esebenza lohulumende ukulwisana legcikwane lecoronavirus ithini ngokwenzakalayo silengqoqo lomgcini sihlalo walenhlanganiso umnumzana Busisa Mono
khathesi sikhangele United College of Education Hillside Teachers College indawo lezi bezingalungiselelanga ukuthi zamukele abanye babalekela ukuthi kulendlala laphana kuma quarantine centers
isiphathamandla sebandla le MDC Alliance unkosikazi Paulina Mpariwa usesuswe esikhundleni ngoba icatshangelwa ukuthi ukhulumisana labo nkosazana Thokozani Khube onsundu obulawa ngamapolisa uGeorge Floyd eMelika uze wabekwa izolo ngesikhathi kule nkulumo phezu komlayezo kamongameli Donald Trump osola ukhulu wayetshengisela wafuqwa lipholisa wadabuka ikhanda. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ke ngabangamachumi amabili lasikhombisa 27 inani labalegcikwane lecoronavirus elizweni ngesikhathi uhulumende sithi izikolo zizavulwa ekupheleni kwenyanga ezayo bonke laba abatholakale belegcikwane leli izolo bavele kwele South Africa lokhu kubangele ukuthi inani labatholakala belegcikwane leli elizweni likhuphuke liye kumakhulu amathathu alechumelane i-314. Ugatsha lwezempila kahle luthi abantu laba sebehanjiswe lapho abazahlala khona umuntu ngamunye ukuze bengatheleli abanye igcikwane elibangela umkhuhlane we-COVID-19. Inani lasebesindile kuleli gcikwane likumachumi amane lasithupha 46. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende sithi izikolo zizavulwa mhla ka-28 ngenyanga ezayo. Iningi labatholakala bele gcikwane leli ngabavela kwele South Africa osekubhubhe abantu abafika phose inkulungwane eyodwa 1,000 bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Untungameli Nkomo Studio 7 uqoxe lesiphathamandla senhlanganiso ephathisa uZulu emaphandleni elupanela kwezinye indawo ngoncedo lokuziphilisa ngezandla umnumzana Vumani Ndlovu waqala ngumbuza ukuthi umumo unjani khona le elupane
uhlupho lukhona ukuthi ukufafazwa kwembiko kukhanya akuqhelanga kangaka akukho esimeni lesiyana esingasifisa ukuthi nxa sibhekane lalomkhuhlane abantu bahlale bele current information ngokwenzakalayo okukhona kade singamahungahunga ngamahungahunga ukuthi kulabantu abathathu ababanjiweyo lomkhuhlane kuma quarantine centers ezikolo kodwa akukakhithwa umbiko esingathi uofficial lokuthi abantu baziswe official ukuthi kulomkhuhlane abantu sebebanjiwe lomkhuhlane kungakho ke kuba ngamahemuhem ukuthi sokule problem enje so abantu kabala siqiniseko sakho kungakho abanye bayakuphika bethi ngamanga abanye bathi liqiniso so kusadingakala nje ukuthi ubukhokheli obukhangeleze impila kahle mhlawumbe kube lendlela yokwazisa abantu ukuthi oku official kuyini
Abantu bona bathini nxa belalele ama radio besizwa ukuthi inani laba lomkhuhlane lo likhuphuka mihla lamalanga.
Abantu ngokukhwela komkhuhlane osukhona songakho ke abantu sebeqalile ukwethuka ukuthi babone ukuthi really lomkhuhlane ukhona umkhuhlane lo ukhona ungababulala sebeqalisile ukwethuka kodwa ngenza indaba zenswelo ezinengi lomkhonomo onzima kuba nzima ukuthi abantu bahlale ezindlini abantu bemaintain o social distancing wona laba ngoba naba belokhele qhubeka beminya na ezitolo bedinga othukela abantu sebebuyele emgwaqweni ukuthi bayethengisa izinto zabo kwazela ukuthi baphile kodwa sikhangele futhi le ndaba lekhulunywayo yokuvulwa kwezikolo abantu bayathi ukuthi izikolo kazime ngokubana zingaba indlela yokuthi kuthelelwa abantwana lomkhuhlane konke inkulumo zone ziveza ukuthi abantu sebelokwesaba abantu kabasathemba okwenzakalayo abantu sebefuna ukuthatha ama preventive measures lanxa nje kulezinto ezinengi ezehlulayo ukuthi bakwenze ngokupheleleyo
umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo Studio 7 eselubhani Inhlanganiso ye-IM4 Bulawayo against COVID-19 esebenza lohulumende ukulwisana legcikwane le-coronavirus ithi incedisa abantu abalondolozwe endaweni zama-quarantine centers besahlolwa ukuthi bengabe belegcikwane le-coronavirus kumbe hatshi ngokubanika ukudla lokunye okudingakalayo. Umgcini sihlalo walenhlanganiso umnumzana Busisa Moyo uxoxa losithandekile emhlanga we Studio 7 ngalolu daba.
Uhulumende uyazama sibili kodwa into ezidingakalayo ukuthi konke kuhambe ngendlela kumbe kuhambe ngemfanelo. Bezingekho khathesi sibukhangele United College of Education Hillside Teachers College indawo lezi bezingalungiselelanga ukuthi zamukele abanye babalekela ukuthi kulendlala laphana kuma quarantine centers uyathola ukuthi engxenye ujayele ukudla o breakfast o cornflakes usidla izinto ezinjalo sesisithi ngena ku quarantine center lapha siza kuphekela esikukwanisayo kwesinye isikhathi siyeqa ukuthi ukudla kwasekuseni engxenye akutholakali uzathola okwemini anti liyabona uduba ngenxa yokuthi akula umuntu obezilungiselele njengoba khona phe eZimbabwe besisindwa ngemkhuhlane le enje esijwayele ukulwisana layo izibhedlela zethu bezingayenelisi ukulwisana layo imkhuhlane lawo malaria obani bani o diabetes abantu bedubeka bekhathazeka kakhulu sokuthe kwathi mbo phezu kwaloko kudubeka kwethu kwakuya i COVID-19 yikho sesesabela ukuthi abantu laba babaleka besiya ngapi bengena phakathi emzini yabanye emalokishini lapha endaweni ezithiyeneyo kumasebhabha bengena engxenye lapha abangena khona sebethelela abanye kumbe behamba bechiya umkhuhlane yikho esi okungani kuyasikhathaza ngenxa yokuthi okwakathesi besikhangelele ukuthi leli bhubhane siyalivimba ukuthi abantu bangalitholi ngenxa yokuthi siyazi ukuthi izibhedlela zethu azikabi ready ukuthi zamukele izigulane ze COVID-19 ikakhulu laba abagula kakhulu abasindwa ngomkhuhlane wa COVID-19 uhulumende siyabona ikho sathi ay asingeke siphele sonke sihlezi phezulu kwezandla ngakho ke siyancedisa ukudla abanye bebedonate inkomo inyama ukuthi sinike abantu abalapha kuma quarantine centers kodwa umkhulu lo msebenzi ngenxa yokuthi ngabantu abanenge ukhangele abantu engxenye 1000 bayanikwani siyabafita ngani laba bantu okwanisayo enelisayo ngasincedise thina esikwenzayo sithi thuma thina siyakwanisa ukuthi sibaphathise laba abakhona labo kuma quarantine centers yonke indaba udubo olukhangelana le COVID-19 siyasabela sincedisane siphathise lapho esikwanisa khona
lingabe libhekana lengxaki yini emsebenzini wenu lisebenza kuhle lezinye inhlanganiso iCouncil yakoBulawayo kanye lohulumende
thina uhulumende sibesisebenza layo kuhle sibili sisebenza lo mama honorable Judith Ncube onguye osikhokeleyo lapha njengo Bulawayo Metropolitan Province Minister of State. Njalo sisebenza lo mhlonitshwa wethu uKhansela Mguni enguye umeya waleli dolobho lakoBulawayo. Nganye lamadokotela awe City Council. Okwethu nje bekuyikubonisana ukutshengisana ukuthi isikhala zingapi laye umama ubekhankasa emahhofisini aphezulu awelizwe ukuthi umsebenzi wokulungiselela izibhedlela lezi zakoBulawayo uhambele phambili. Sisebenza sindawonye njengabantu bakoBulawayo ngenxa yokuthi siyakubona ukuthi nxa ibhubhane lelise liphakama kakhulu kalikhethi. Labanye bethu abakhatshana e-diaspora ama-groups ase-USA bathumeza imali lapha ekhaya, abaseGoli, abase-UK sesithola izimali ezivela Australia. Abantu bekhangele ukuthi balezihlobo zabo lapha koBulawayo. Umuntu okuhulumende umuntu wakoBulawayo, umuntu oku-City Council umuntu wakoBulawayo, laye uyabe ekhangele ukuthi sincedisane, sibambane, siqhubekise umsebenzi siwufeze ngemfanelo.
Lo ngumnumzana Busisa Moyo, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-IM for Bulawayo against COVID-19. Ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance unkosikazi Paulina Mpariwa usesuswe esikhundleni ngoba icathangelwa ukuthi ukhulumisana labo nkosazana Thokozani Khuphe. Umpariwa ubelilunga elimqoka lemandla le-National Standing Committee. Imizamo yokuxoxa laye yehlule kodwa kuncwadi umpariwa ayilobele abanye bakhe esezandleni ze-Studio 7. Umpariwa uthe useleminyaka eminingi esebenzela ibandla le-MDC ngakho ukumiswa umsebenzi lokhu kuzamupha ikhefu lokuthi ake azinze. Kulembiko ethi zikhona ezinye njalo iziphathamandla ze-MDC Alliance ezikhulumisana labecele le-MDC T ekhokhelwa uNkosazana Khuphe. Manje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi amanzi aphuma empompini zakoBulawayo ngemva kokuvalwa kwawo alakho ukubangela isikhudo. Ingcwethi kwezempilakahle itshele leli phephandaba ukuthi uZulu kumele aqale abilise amanzi aphuma nxa esandavulwa ukwenqabela isihudo lesi. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lithi umphathintambo wezamandla umnumzana Fortune Chasi usezingenise kunkemenkeme kungethembeki ngoba ezame ukwenyula usomabhizimusi umnumzana Wignell Jivayo kucala aletheswayo elokuchaphaza imali kahulumende engamadola ayizigidi ezinhlanu i-5 million. UChasi ubikwa ebhalele umgcini sihlalo wezesa umnumzana Sidney Gata incwadi yokuthi akhulumisane loJivayo bengayanga emthethwandaba. Isizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Sanibonani ku-Studio 7, kunjani, siyaphila? Lapha ngikhuluma ngise South Africa ye egoli lapha bakithi kulento engani yahlupa ezisho ubuhlungu okuthi abantu bezidumbu laba abathwala izidumbu emamoshali laba besiyasa eZimbabwe abantu labana sebenza ibusiness ngezidumbu mabe layiche isidumbu balayicha lempahla zabantu kwesinye isikhathi uthole ukuthi i-trailer yabo iyabe igcwele nje impahla isidumbu besibeke nje ephasejini kumbe ezitulweni besekela ngempahla kambe kuyahamba khona lokhu imota leyo iyabe ibhadele isuka khona lapha eGoli imali ezitshisiweyo ukuthi isidumbu sihambe kahle bona sebeyenza ibhizinisi sebeyaqoqa le mpahla beqoqa le mpahla befaka ngenxa yisidumbu sihambe siyiminyene kanzima angazi ukuthi kumbe kungumthetho kunjalo nambona nje ukuthi kungcono uma bephathisa imali bafake esikhwameni impahla abantu nesidumbu thumela igrosali yakho uhambe ihleli lesidumbu somuntu ongamaziyo hayi angazi bakithi kodwa kubuhlungu lokhu ngiyabonga
Ngiyabingelela kustudio 7 lapha lami wami umbono ngingabonga lapho ubalwa kustudio 7 mina ngisuke emakhwatheni bayabuyo mama usithembiswe laphana bezosibraibha laphana besitshela ukuthi khona bazasilungisela idamu selile minyaka idamu leliyana ladabuka bakhampena ngalo abantu bezanupf kakhulu mama usithembiso uyakhampena ngalo idamu lelanethu uzalilungisa laphana mina zonke esisezimbabwe emaphandleni ngaphila ngaphi umbuso wezanu pf ngabe uyaphuma laphana sasithi umnangagwa unyawo lwakhe simvotele uzatshintsha agqoke okugqoke angagqoki iphamba segqoke iphamba njengomgabo waligqokayo iphamba siyacela ukuthi sonke esemaphandleni sistrike sonke sithe sithi izanu pf asayifuni after corona kathesi nanku sisebenzisa umakhuphe ukuthi axotshe ibandla likachamisa eliyilona elile njongo yokuphumelelisa izimbabwe simsebenzi sizwela emazweni ukuze sisebenze ekhala phana ngasisebenzi ngenxa yezanu pf esibuleli live ngiyabonga
salibonani basakazi bonke bestudio 7 abalaleli bonke bestudio 7 ufuna ukukhuluma kancane indaba kamakhuphe le umakhuphe ufuna ukubulala i-mtc katswangirayi yikho libona utswangirayi sesiyakufa umakhuphe wayengasazwanani laye wayengasatholakali hamba nemhlangano umakhuphe wayengasafuni sibili ukusondeza kutswangirayi so indaba ekhona umakhuphe ufuna ukubulala i-mtc katswangirayi lezi ndlela asisebenzisayo ukuthi ulisana lojamisa yebo siyakubona but iqiniso elikhona yokuthi sefuna ukufaka izanu ebulale i-mtc katswangirayi eyiye khokhelwa jamisa njalo eme eku-mtc alliance asivulekeni amehlo bahlabezulu sibone ukuthi hhayi asikho lokho umama lo ukhona akujongileyo siza kubona sibe sikhanyele sikhuleke njengamazimbabwe wonke ngoba hhayi sadubeka abantu
umakhuphe uthokoze umakhuphe into ayenzileyo laphana ayisebenzi izanu ibulele ilizwe into ibulela abantu abaningi so vela ngeke kuyebambana le zanu yehlula izanu ukubambana le nkomo yaginya izaphu yabulala abantu yenzani so yena umakhuphe vele laphana uyasetshenziswa noma abantu bengathabeli ukuthi umakhuphe ye wenzani but asikuthi umakhuphe uzonceda abantu bazokhululeka kumbe ilizwe lizotshintsha still izanu yakwazi ukuthi umakhuphe ngaphatha i-mdc yona izanu vele yabikhululekile yikho lapho lukuze ezokwazi ukukhona ukurobha manje bed to wes ngoba bayabona ukuthi uchamisa vele ohlakaniphile uchamisa karobheki uchamisa yakhuluma yonke into abayenzayo embi umakhuphe angeke ayikhuluma angeke ayenze luthuzana baphonke umsebenzisa njengoba izanu vele ibhekele inhloso yokubulala i-mdc alliance akula angiyiboni abantu bangathaba besithi yey phathaphathaphatha ababoni likhangela ama-results akhona ukuthi aze kuya njani same thing lako abantu bathabele ukuthi umgabo iphume esihlaleni isithi ilizwe lizotshintsha but the same thing ama-results azokuya njani
hayi sanibingelela basingazi bestudio 7 hhayi thina saphila silapha egoli hayi sasiphilela nathi sancanga impilo hhayi okwenzeka ezimbabwe nathi siyakuhlonipha sakuhlonipha kakhulu loko vele sikhule ngakho sizelwe kunje nalabo abantu esazalwa bekwenza namanje ibabaphekizwe bazoqhubeka benjalo bekwenza thina sivuka uhlungu kakhulu ngoba sihlala emazweni iphandle njalo into esivisa ubuhlungu kakhulu igazini lezimbabwe indlela abadula ngakhona amaphasipoti kakhulukazi thina esinamaphemiti besicela ukuthi sike sichasiselwe sichazelwe kabanzi ukuthi inkinga yethu esiyibonile kangaka kuze kudula ama passport ipassport impela basakazi bestudio 7 yake yalingana nemali yenkomo inkomo impela ihamba ngenyawo ezi-4 uyothenga ipassport ezweni lakho ozala khona ngemali ethenga inkomo cela igamente ezimbakwe ecabange kahle ngale nto eyenzakalayo ama-passport kahlale yini ipassport namhlanje ibhadala ngenkomo sibulalelwane why igamente ifuna ukudla ngathi ifuna ukuvuka ngathi yenzelwane into ebuhlungu kangaka cela izwe like lithanda abantu balo nabona
sabonani ku-studio 7 nginigama lami u-Adol Shaba ngiyazwa kukhulunywa ngenamba ze-corona ezikhuphukayo mina sengiyasola mhlawumbe lapha kuma-quarantine center kulapha kunenkinga mina ngibona ukuthi wonke umuntu obuya abavela kwamanye amazwe babuya lo mkhuhlane kwesinye isikhathi into engabe idala khona lokho yindlela nje abantu abaphethe ngakhona kuma-quarantine center wona lawo ngibuye kule ndawo yabomakhuphi ayikho iphati engingayakhwa ngama-reject uDouglas Munjora yi-reject wakukhontesta ku-MDC Alliance efuna ukuba ngu-secretary general wehlulwa ukomishi wakhontesta naye efuna ukuba ngu-vice president wehlulwa umakhuphi ungenile kwi-election kawubonanga umdlalo kalibonanga elidlalayo so le party noma kuthiwa yindlu uthe yakho ama-afbrik angibona ukuthi le ndlu yangikhona igama yindlu enjani yona le plus bona beyi-3 bathatha ama-decisions bathi bona bameli i-constitution ngoba ngizwa abantu abaningi besithi hhayi okomithi bameli i-constitution ayikho i-constitution ebatshela ukuthi abantu abayi-3 bayarecall ama-member of parliament without proper constitution ngoba into ayifanele iyenzeke ukuthi behambe kuma-structures e-party ma usuyarecall-a i-member e-parliamente kuyahlalwa ama-structures wonke kuvunyelwane ukuthi lo muntu laye futhi lowo muntu abizwe atshele ukuthi indaba yakhe yile eza arikholwe ephalamende
salibonani basakazi be-studio 7 okhulumayo ngumalinga lapha kule Johannesburg phuma elupani kwesikamabikwa isigodi basakazi be-studio 7 ngiyalibingelela lonke ngibingelela konke nabalaleli be-studio 7 ngithi ngike ngifake nje ikhomenti encane especially endabeni zakithi ezepolitiki yakithi yezimbabwe mina ngithi indaba kaChamisa lo makhuphe abantu bakithi kabayekele ukugxekana kakhulu lo Thokozani Khuphe yebo uThokozani siyambona udlale zani kodwa naye uChamisa futhi udlale zani eG40 engikushoyo basakazi be-studio 7 ukuthi abantu bakithi abemathebele ndababulawa ngesikhathi bebulawela izihlobo ngesikhathi sombhuqazo igugrawundi abantu bakithi kabazifundise kulandela iphathi yakomthwakazi ikhona iphathi MRP imthwakazi Republic Party kabalandele yona izokubakhulula kulolu hlupho abakuyulo ngithi phambili ngomthwakazi phambili vuka mthwakazi vuka
amazwi enu lina abalaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani labantwana be-Nigeria abasebenza imisebenzi efana lokuthengisa emigwaqweni leminye imisebenzi enjalo libikwa seliqansile kulandela ukuvalwa kwezikolo ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Ilizwe le-Cameroon selivumelane lelingumakhelwane le-Equatorial Guinea ukuthi akhulumisane ngokudweba umngcele osubangele ukulwisana kwamasotsha amazwe womabili. Amasotsha abikwa egcwele indawo yonke eBurundi kulandela ukuqaleka kukamongameli Pierre Nkurunziza obhubhe izolo. UNkurunziza ugule okwamalanga amabili waqaleka wahle wafa khonapho. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele Melika.
umsundu owabulawa ngamapolisa uGeorge Floyd uze wabekwa izolo ngesikhathi kule nkulumo phezu komlayezo kamongameli Trump osola ukhulu owayetshengisela wafucwa lipolisa wadabuka ikhanda. Kusehlakalo esibonakele kumabona kude umnumzana James Tubin oleminyaka engamachumi ayisithupha lasikhombisa 67 wafuqwa ngelinye ipolisa wachayelela ngesiphundu wavuza igazi ngesikhathi inkulungwane zabantu zitshengisela emgwaqweni wedolobho leSalt Lake City ngokubulawa kukaFloyd. UTrump uthe uTubin wazitshayelela phansi ngabomu njalo wayefuna ukuphazamisa incingo zepolisa elamfuqayo. Lokhu kubangele abanye abebandla lama-Republicans elika-Trump ukuthi bamsole. Kambe konke lokhu okwenzakalayo kuzabangela na ukuthi uTrump anqotshwe kukhetho lukamongameli oluzenziwa lonyaka ngenyanga kaLwezi. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina mbona ngathi ukhulu lo uJoe Biden hayi ulokhele thuba lokuthi angathatha umbuso lo ekupheleni komnyaka lo ngoNovemba. Kungani nsisho njalo? Ngoba mbona ngathi itikiti likalo undoda kuqina okhona kathi umongameli lingathi lilokhe kaliphumi kuhle. Angithi ungakhangela kona amaviki adluleyo ube lokhe fosela ukuthi akuvulwe 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 izindawo akuvulwe izindawo. Nanka amapolisa akhe gijima eziyagxoba umuntu embulala. So khathesi sekuthunquzekile yonke into kuthunqa intuthu umhlaba wonke wona lo kona abantu abathabanga sibili kakhulu. Sekuthethe
umongameli Trump yena ke ubona njani amathuba akhe?
Ngibona ngathi sokuqabene sibili kakhulu ukuthi sokumphambanise lokhuyana kokuthi ambona. Yikho ke lo ukhulu uBiden bekumele ukuthi asebenzise khonokho ukuthi awine labantu abasha bona babaye babachize izinto laba ukuthi babone asebenzise loneli. Mbona ngathi angalisebenzisa yena ule more advantage yokuthi angawina ama-election kulo president okhona okhona kathesi. Nxa ngikhangela yena uTrump ngibona ngathi kumchayile kakhulu ikakhulu one uchaywe yi-COVID-19 le esuke yamphambanisela itikiti lakhe leliyana ele-economy. Yikho ke angisaboni mina ukuthi nxa erana for president urana emi phezu kwani kona ngibona ngathi kazela lutho. Mina lokhulumayo bethi sithi kuvulwe kwenzela ukuthi kuqalise i-economy. Nazi i-economy yakhona isiphinda futhi jaya ngumlilo, jaya ngabantu lalamhlanje nje kuyatshona kulokhu kuthunqa kunjalo. Hayi mbona ngathi kumhambela kubi sibili kakhulu ukuthi angawina uzabe ngumuntu olenhlanhla enkulu kakhulu engazange ngiyibona. Mbona ngathi ikho lokho engubonayo umnumzana.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika bekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leHouston eTexas.
singakagqibi uhlelo lwanamhlanje uthi isikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Selikhuphuke ngabangamachumi amabili lasikhombisa 27 inani labalegcikwane le-coronavirus elizweni ngesikhathi uhulumende esithi izikolo zizavulwa ekupheleni kwenyanga ezayo. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje livalelisa ngu-Chris Gandhi.